Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabonga ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuzibandlela 2022 muKimstone. Endabeni zethu namhlanje. Abanye abantu kweZimbabwe bathi bazazama ukuzithuthukisa lonyaka loba nje umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19.
Sanifisa uthole umsebenzi sengizokwenzincedisa empilweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuba azivikele kumkhuhlane weCOVID-19.
For AU to continue abiding by the health measures instituted by my government.
Bathi thibele abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngesikhathi ilizwe lingena umnyaka omutsha.
Ambona ukuba lontshintsho masinya.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Iningi labantu lisethulela izifiso zabo zomnyaka omutsha oka 2022 noma nje bahlelele evalweni ngokwesaba umkhuhlane weCOVID-19 omemetheka okwesabekayo. Intitheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda uqoke lezinye izakhamizi zakwabulawayo.
Kujwayelekile ukuthi umnyaka nxa uqala abantu batho izifiso zabo njalo bahlele abafisa ukukwenza, kodwa iningi alisazi ukuthi lenzeni. Unkosazana Dorothy Mkhwananzi ohlala eMpophoma uthi wafunda imisebenzi yezandla ngenxa yokutshona ehlezi endlini kulandela iziqondiso ezethulwa nguhulumende zokuvikela kumemetheka kwe-COVID-19.
Since i-corona crisis is the 2 years isilayo, mina bekunzima kakhulu, kodwa sengigcine ngisiya emsebenzini wezandla. Sengibheka ama-cakes, ngiyenzele idepo yabantwana leyo, abantu abadala ngenze lelobola.
Unkosazana Nothando Dube yena uthi isifiso sakhe lonyaka yokuthola umsebenzi.
Into ebengikhangelele ngifisayo ngifisa ukuthola umsebenzi sengizokuzincedisa empilweni. Abantu azisamele ukuba siyala silandele izixwayiso ukuvikela umkhuhlane okhona lwelizwe.
Iningi lifisa ukuthi umkhuhlane weCOVID-19 uphele. Unkosazana Amanda Banda ngomunye wabo. Njalo uthi unesifiso sokuthola umendo.
Ebengilesifiso sokuthi lo mnyaka ube ngumnyaka omuhle, angathi corona ingadida kancane, ngoba umnyaka ophelileyo izimpilo zabantu azihambanga kakahle. Lo mnyaka bemfisa ukuthi ngibengayenza iproject yenkukhu, thola ukuthi sifuye ngikhona siyathola indlunzu. Kale sifiso sokuthi lo mnyaka lo njengoba sengine 26 years lami ngithola umuntu ongangithatha njengoba isikhathi singantshiya sijike.
Omnuzana Elizabeth Weza uthi uzaqhubela phambili ezisebenza njalo ngeke amiswe umkhuhlane weCOVID-19.
Ngoba sesingene komunye umnyaka omusha, angikwazi ukunyukela ndlela. Lo umkhuhlane weCorona lo hayi. Azange vele sevele sakukhanyela vele ukuqaliseni ukuqalisa kuthi 21 days. Sithina savele sayala sisebenza, sasuka irenki, salayitshela izindlu. Njengoba ubonile izimoto zimile khona. Lami ngithola ukuphumelela kwesi sikhathi njengabanye abantwana. Noma ngabe uvele kusehlule but khona kukhona ngilapho.
Abanye bathi iphupha abalabo ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa utshaye phansi. Umama uzibiza ngokuthi kunama-boys ngomunye wabo.
I-resolution yami yalonyaka ngiyafisa ukuthi sithuthuke, sitshintshe konke, sibe lokutshintsha noma kuka-president sitshintshe ukuthi iZimbabwe yethu ibe yinhle. Le currency yethu entsha ezasebenza lapha ekhaya sisebenzisa icurrency yenaleyo, not ukuthi siloko sisebenzisana lebhondi ngokuphela ngokuphela.
Iminyaka emibili edlulileyo ibuye lobunzima obukhulu ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Umkhuhlane lo ubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5017 eZimbabwe kusukela ngombimbitho onyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu 13 ababulewe ngumkhuhlane lo izolo, kodwa bafike phose inkulungwane 956 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimela e-Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo, Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Umsakazo we-ZBC ubika ukuba uMnangagwa wethule umbiko lo ngolwesihlanu. Uthi kukhangelwe ukuba uZulu uzaqhubekela phambili elandela okwethulwa nguhulumende wakhe.
Together with your positive response to the health measures, we have been able to contain the pandemic and limit the loss of lives. It is, however, disheartening to note that there are some amongst us who have now begun to lower their guard, especially during this festive season.
Siyabonga kakhulu abezimpila kahle abasebenza kakhulu kwenza ukuthi benqabele ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngibonga lani lonke elikwenzileyo, kodwa nginyanazelela ukuthi kulabanye benu abangasalandeliyo iziqondiso zethu.
I therefore urge you to continue abiding by the health measures instituted by my government from time to time. Masking up, sanitizing, and maintaining social distance.
UMnangagwa uphinde wabonga kakhulu abahlala kwamanye amazwe abanceda izihlobo labangani ezikwele Zimbabwe.
I also commend Zimbabweans who are living abroad for continuing to send remittances to their loved ones.
Ngithatha leli thuba njalo ukuthi ngibonge bonke abahlala kwamanye amazwe abancedisa izihlobo ezihlala kwele Zimbabwe. Babancedisa ngendlela ezijeneyo, ikakhulu ngokubathumezela imali.
Given that they are confronted with difficulties of their own in those countries.
Uphinde wathi kumele abantu bonke belungiselele ukuvota ngokuthula.
By-elections will be conducted in 2022. These will also serve as a reminder to all that elections are the only route that people can take to elect representatives of their choice. You should therefore vote peacefully.
Ngifisa ukulikhumbuza njalo ukuthi kuzaba kulokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa lo nyaka. Livote ngokuthula njengoba sikwazi ukuthi linabantu bezimbabwe liziphethe kakhulu njalo liyakwazi elikwenzayo.
And I urge candidates to conduct themselves in an honorable manner that deepens the maturity of our democracy.
Kulabantu abedlula izigidi ezine 4.1 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula izigidi ezintathu 3.1 million sebehlatshwe esibili. Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi noma nje bethaba ukubona umnyaka ka-2021 usedlula, abalethemba lokuthi kuzaba lenguquko lonyaka. Umkhonzisi Dube usedulela lolu daba.
Ukuqhamuka komnyaka omutsha ukhandelwe ukuthi kulethe amathemba empilo engcono, kodwa ngesikhathi iningi lingena kumnyaka omutsha ka-2022, abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi abalathemba kangako ukuthi kuzaba lenguquko. Iningi lithwale nzima ngomnyaka ka-2021 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 osulimnyaze imnotho phose yamazwe wonke emhlabeni jikelele. I-COVID ayidedi njengoba sewuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron omemetheka ngesiphangiphangi. Lokhu zokuthi abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana abafana loDumezo Ncube besithi awulalutho olutsha abalukhangelele lonyaka ngoba impilo kakhathesi ibanjwe yi-COVID-19.
Sengikhuluma inhliziyo ngibona ukuthi baluntshintsho ma-2022. Kumbe into ziyaqala ukuguquka in the second half of the year, khonapho kubo winter kubo June July. I-COVID ingaqala ukwehla ngesikhathi i-COVID sehla bhadra nje ivame ukukhwela ngesikhathi somqando. Kodwa wakhathe zambone kuntshintsha sibili ukuthi nxa into ziyaguquka zibuyele back to normal like back in 2019.
Sekulanda iminyaka emibili umkhuhlane we-COVID-19 uyiwo indaba egudwini njalo usumise inqubela phambili kunhlangothi esithiyeneyo. Umnumzana Mthabisi Dube othi umnyaka ka-2022 kumele kube ngumnyaka lapho uhulumende kanye labantu abafunda ukuthi baphile lo mkhuhlane we-COVID-19 bephumela amathuba okuziphilisa phakathi kobunzima.
Abantu sesikhale kakhulu nge-COVID-19, okubalulekileyo ukuthi sibone ukuthi impilo yethu iyaphambili kanjani. Noma nje siphakathi kwe-pandemic, ukukhala eqinisweni akusizi.
I-COVID-19 yayimisanga kuphela amathuba emsebenzi ezemfundo lazo kazihambi ngendlela eqondileyo ikakhulu abakade befanele beyingena isikolo zaphezulu emazweni aphethi abafana lo mnumzana Brian Ndlovu.
Kuningi obekumele kwenzeke ngomnyaka ka-2021. Some of us bekumele siyeqhubekisa izifundo phesheya, kodwa ukuqhamuka njalo nje komkhuhlane we-COVID-19 sokunuse amaphupho aba maningi.
Okube nzima kuningi elingaphandle kwelizwe yudwa uhulumende abaningi banikeza amathuba kuzalwane zabo kuchiya abokuza bengela kuningi abangasiphilisa ngakho. Abanye abafana lo mnumzana Stanley Ncube bathi abakhangelelanga ukuthi eZimbabwe kube lenguquko kwezomnotho.
Hayi, akulalutho sibile ngelukhangeleleyo ngomnyaka lo ongenawo 2022. Ngiyabona ukuthi iZimbabwe kade sisebekhangela ukhetho luka-2023. Ukuthi kuthi ngomnyaka lo bazabe bebhizi belungiselela lolu khetho, bekhohlwe ngokuphucula ilizwe, bekhohlwe ngokuphucula ikhononi. So ambona ukuthi kuzatshintsha lutho. Yikho-ke hayi, ambona ukuthi ngizabuyela ekhaya anytime soon.
Ele Zimbabwe laqala ukubhekana lobo mzima bomnotho welizwe ngomnyaka ka-2000. Izizalwane ezingaphandle kwelizwe ziqala zile themba lokuthi umnyaka omutsha lo mhlawumbe uzaletha untshintsho, kodwa iningi selizeligxile impande emazweni atshiyeneyo. Amathemba esiya encipha ukuthi ukuqhamuka komnyaka omutsha ofana lo-2022 kungaletha inguquko. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Wazimaphandleni sisesigabeni sesilobela esiqintini sedonsa ukulabanye abantu abancitshwa inhlanyelo lokunye okunikwa izakhamizi nguhulumende ngenxa yokuthi basekela amabandla aphikisayo. Siqala ngomama othinga okumangalisayo emhlanganweni okulokhansela Willard Moyo labanye bakhe abasekela ibandla le-MDC Alliance abasanda kuncitshwa ukudla lenhlanyelo.
Sayikho ngisithi bakithi bantu benkosi ngabe kade kungafanelanga ukuyizinto lokhu yazi abanye amawadi sekhatshana thina idonsa lokhu ngenxa yesikhikhirikhikhiri sonesa sizicela isikhulu lelathi esibuswayo lisikhule sibe free sizasi singamazimbabweni abanye sebezinumber 4 kukhoneni lelolokho liphele ngayifayithifayithana abafayithana nafuna inhlelo luye phambili njalo futhi ubaba uSthemba nxa wayitheka udinga imoto abakithi moya uThemba la uyahamba ejele ubani la uyahamba ejele lobani yahamba ejele zonke iziphatha amandla ngoba nxa ufika izinto la sonke siziphatha amandla sikumele ukuthi ngabe uyi-DS imtshele ukuthi lapha ndasekaze yeswele indumba siswele izinto nxa yakhe nihlezi ofisini ukhomba ngomini lapha silapha sifuna izinto ebantwini izinto aziye ebantwini silime lokho kusatshiswa lapha ngabuyela simtshele mina njengamhlethi unarote number 1 ngoba siyahawula abadalela sihlukumeza abadalela sihlukumeza isikhahleni ngomoya mbanela lothi
yabona anti abona ukuthi
inkosi lami yakhuluma ungadeleni ngoba umuntu ekhuluma sonke nasithi lapha
izinto
ungafuna umsindo uyawufuna ungaqeqa abantu yakhuluma lami khuluma ke wena uzokuphekela
ngqondo yakhuluma umdlala ma
omele ibandla lezanu PF uzama ukuxolisa emhlanganeni lo
umdala khulume sesibona siyaqonda yaqokozela umdala
ngadelela abantu labo
iqiniso adibalekile
ufake ndukuthe
hayi moyo ngiyaxolisa kuko konke okungakwenza phala ku ngoba izinto ezinjengalezi lesikhokhela abasithekhisa endunqube nxase ngonakalelo ngiyaya kuye ngesikhalazo sami kodwa ngingaze ngilungele sengisithi amapholisa mami ayachaya kanti mina yime ngibangele ukuthi ngiboshe so hayi uxolo.
Ukhansela Moyo uthi kuningi okwenzakala endaweni le.
Alana ngenhlanyelo le-fertilizer ezentwasa. Umthetho wathi abantu baphiwe free of charge bengabhadaliswa nje cent. I-government iyabisa izimoto zamahara. Kodwa-ke lapho okwenzakalayo ukuthi abukhokheli bezanu PF uphikisane lakho khonokho. Bathi bona bayabhadalisa izimali. Kwabuye kwakuqala babhadalisa ama-US 50 cents. Basuka lapho kwabuye okunye babhadalisa ama-US $5 kwathi namhlanje babhadalisa futhi ama-US $5 ngosobhuku baphinde babhadalisa US $1.50 per farmer for ama-farmers angu-600 which is $900 plus $225 amasabhuku angu-45 ebhadala $5 so asazi ukuthi kuhamba njani. Sisizamile ukutshela uDA ukuthi umthetho lwale lasinika wona abezani baya kuphula ngapha akulanyathile abalithathayo. Bathatha izimali zabantu bezi ngale ndlela bezidla kungaqedakali. Izakhamizi ziyakhala kakhulu lapha ayikhona mbija.
Namhlobo zemabhandleni besisigabeni sesilobela. Sizabe sikwesinye izigaba ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kamuke umlilo edale eParliament namhla kule South Africa obhizise ingcenye yesakhiwo. Kamuke umlilo edale eParliament namhla kule South Africa obhizise ingcenye yesakhiwo lesi. I-Reuters News Agency ibika ukuba kutshe indawo enkulu kusakhiwo lesi. Ithi akwaziwa ukuba kulunyathiswe kuyini endaweni leyo. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko othi uhulumende wakhe usahlolisisa okwenzakale edaleleni. Amasotsha lamapolisa namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela esikhondweni sakwale Sudan. I-Reuters ibika ukuba abezomvikela bavale imigwaqo emikhulu besenzela ukuthi kungabi labantu abaningi abatshengisela emigwaqweni bekhuluna ngokubiselwa esikhundleni komkhokheli welizwe leli ngendlela engaqondakaliyo. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senzi umandla
yena ubaba mkhulu
namasiko
babe lobola
usenzi.
Namhla sixoxa ngelengcwadi kwezamasiko unkosikazi Sakhile Liline uMadube lomnuzana Mbuso Ngwenya ngokunye esingakuhlolisisa lonyaka kusigaba samasiko.
Salibona ngiyabingelela emsakazweni weStudio 7. Igama Sakhile wakoDube. Engathanda ukuthi sikutshintshe kwezamasiko lokuphila kwabantu kumbe sikukhangele eminyakeni ka-2022. Ngingathanda sikhangele kakhulu abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana ngitsho lo sisiqalisa from o-9 years size siye kumahambe kobo-16. Sikhangele ukukhula kwabo, izinto okumele babezazi, imfundiso ukuthi sibafundisa njani singabazali babo, ngoba iningi labantwana bonabo uma sebesiyafika kuminyaka inale teens of 15, 16, 17 iningi labo babe sebenabantwana. Abanye bangikhona sebelo mkhuhlane nalowo omunye we-HIV and AIDS, abanye besebengene ezintweni eziningi ezingekho right, bengene ubotshwala, ama-drugs, into ezinjalo njalo. So ngibona ukuthi kungantwa kumele sibafundise ukuthi baphile njani, bazivikele njani ukwenzela ukuthi bangangeni ezintweni zona ezizobezamela ukuthi bebuyele emasikweni.
Baba uDube salibonani, angithathele lithuba ngibingelele njalo ngihalalisele bonke abasakazi nabalaleli be-VOAFM Studio 7 umsakazo wabantu. Ngibonge kakhulu nomsakazo wethu ngokusiphatha kahle ngempela kusukela unyaka lo esithanda ukugqiba uqala kuze kufike kulo sesiqala namhlanje. Endimeni yezamasiko bengingathanda bengingafisa ukuthi bakithi asiqhubekeni singasabuyele emuva kuloko sesiqalile ngokukhuthazana ngamasiko ethu. Kuye kuthiwe isizwe siyisizwe ngamasiko aso. Ngakho ke lathi asithatheni isikhathi sizameni ukugqugquzelana ngokuthi masibuyele emasikweni ethu. Ngeke ngajabula mangihamba ekhaya kobulawayo nasemakhaya nje ubona abantu bathwele imiqhele bayaziqhenya ngokuyibo babo. Abanye ngabavunulwe uyazibona nje zesintu kusiya ngokuthi ke umuntu ngowasiphi isizwe esingaphansi komthwakazi nezinye nje izizwe okungezona ezokomthwakazi.
Qhiba khonapho Ngwenya.
Ekuvuseleleni kwamasiko noma ekugcineni kwamasiko kunemfihlakalo yokuxhumana noMveli Nqangi. Uzonanzelela ukuthi uMveli Nqangi wayebatshelile abantu bakhe ukuthi mabaphile kanjani ukuze engasuki ebusweni babo. ngakho ke okhokho bethu babelendlela yokumdinga baxhumane naye uma bengasamboni afike futhi abalethele izivubusiso abaxazulile lezinkinga zabo ngakho lokhu ukuthi bagcina amasiko babesazi ukuthi ningabona sokusiba nje sitshona endaweni nje siyekhuluma naye aze ngemibono aze ngamaphupho ngendlela yakhe asixazulele izinkinga ngakho ke asizameni ukugubha ngempela sithole ukuthi kwakusenzwa njani kuzo zonke izigaba zempilo kusekela umuntu ezalwa ukuthi wetheswa njani inkanda wemukelwa kanjani emhlabeni yinenzwayo uhambe kuze kuye kushoneni kwakhe ukuthi maye seshonile ubekwa kanjani ngokosiko lalowo mdeni sibheke futhi nesizweni laphana ukuthi abantu kumele baziphathe njani amasiko ke manengi ukukhona namalobolo kukhona nendlela ezifana nokuthi amacala mangabe ukhona necala kuphathana kanjani kuhlawulisana kanjani ngokwamasiko esizwe singabuyela kuzo zonke lezo zinto lizananzelela ukuthi uNkulunkulu noma ngithi umvela nqangi ngoba phela kwaba uNkulunkulu babe sithi lo ungumkhulu wabomkhulu bethu ngakho ke asizameni ukuthi ke sibuyele namasiko ethu lizabona izinto zonke zizabuyela zihambe ngendlela ezazivele siqale ngayo
namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko unkosikazi sakhile liline uMadube lo mnumzana Busongwenya asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo
benganamasiko wenzi umandla
yena baba
mkhulu
babe lobola
sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukameni komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda usiphatheleni lamhlanje
liviki balaleli bami ngizafuna sikhangele kuJohn chapter ka 1 verse ka 14 ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengalozelwe yedwa nguyise egcwele umusa leqiniso ngakho bazalwane bami kuliviki bemfuna sikhangele ukuba uJesu wazalwa waba yinyama waba phakathi kwethu siyambonga uNkulunkulu ngalokho ngesenzo leso esiyiswe sasindisayo kodwa bemfuna sikhangele ekugcineni laphana lithi ulizwi wayegcwele umusa leqiniso siyananzelela ukuba ukuzala kukaJesu yikho okwaletha umusa lesivumelwano esitsha isivumelwano somusa kusendulo kutestamente elindala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso labantu sasingesomthetho okokuthi ungaphambanisa lowo mthetho wawuthola ukujeziswa yikho ke ilizwi likaNkulunkulu lalisithi lona ilo otshontshayo gaqunywe kisandla ilo oyabe onelomunye laye kaJesu sengaleyo ndlela kwakungalamusa abantu babephila ngaphansi komthetho ngenxa yokuthi isono sasibhahile sicwele ebantwini kungalandlela yokusisusa leso sono kodwa ke siyabona ukuthi ukuza kukalizwi ukuza kukaJesu Kristu oyilizwi weza elomusa ngakho isivumelane sithi uNkulunkulu abalaso lathi aseyiso lesiyane sokukhangelela ukujeziswa kodwa ngesokukhangelela uthando lomusa lokuzwelwa ngoNkulunkulu uNkulunkulu waletha uzwelo olukhulu kakhulu phakathi kwethu okokuthi nxa nje sikhangelela u-2022 esingena kuye asimkhangelelini silokulangalela njalo lokukhangelela uzwelo oluvela kuNkulunkulu uzwelo olumangalisayo kakhulu ezintweni ezehlukeneyo ngenxa yokuthi ulizwi ungaphakathi wethu yena uJesu wabuya eletha lowo musa kodwa umusa awuphongi ubuya kuphela abanye abantu bathumayela ivangeli lokuthi hayi uNkulunkulu sowasixolela ungaziphilela indlela oyifunayo kodwa umusa weza iqiniso. Iqiniso kuyilizwi likaNkulunkulu elisiqondisayo, elisitshengisayo ukuthi singaphila njani impilo engcwele. Ngakho ke ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba ngabe ungathatha lo musa ovela kuJesu, ngabe ungathatha leli qiniso. Iqiniso liyikuyini? Iqiniso lithi lona uJesu kuphela nguye indlela, nguye liqiniso, nguye njalo ngaye esithola indlela yokuba samukelwe ngubaba. UNkulunkulu wayevele ekhangelela ukuthi ajezise wonke umuntu, kodwa ngenxa kaJesu ulaka lwakhe lwabaphezulu kaJesu ukwenzela ukuthi thina sisinde. Ngakho sihlobo sami, usuthokozile ngekhisimusi lumnyaka omutsha lo esungenayo, ngabe ungathola ukuzwela ngoNkulunkulu. Angazi ukuthi kuyini nofuna ukuthi uNkulunkulu akuzwele ngakho, kodwa namhlanje ngiyakukhuthaza ukuba ungabalekeli uNkulunkulu, kodwa balekeli usiya kuye, balekeli usiya emuseni, ukuze namhlanje izinto zakho nxa ungena umnyaka omutsha ungene ungaphakathi komusa lozwelo lukaNkulunkulu. Ngakho niyabonga kakhulu ngokuba ubulalele. Ngifuna ukuthi sithandaze, ngabe ungathi wena enhliziyweni yakho lapho senithandaza uthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami unisindise, ungikhulule esonweni, njalo lowo musa engiwuzwayo lozwelo lukaNkulunkulu lube yingxenye yempilo yami. Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu khangela abantu abakho abazwe izwi lakho. Izwi lakho alisoze libuyele kuwe lingafezanga lokho olithumele ukuba likwenze. Niyathandaza izinhliziyo ezivulekileyo, labathandaza ukungene phakathi kwenhliziyo zabo, baguqule Jesu, ngena namhlanje bebekwazi ukuthula okuvelela kuwe. Ngegama likaJesu Kristu niyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Wenze midlalo ukhangelwe ukuba kuza kwenziwa isikhumbuzo sikaMoyi uNdumiso Gumede kusasa obulawayo. UJohn Fettis Banda, umgcinisihlalo weqembu leHighlanders, wethule umbiko lo namhla uthi ukhangelwe ukuba abantu abaningi bazavalelisa uGumede e-amphitheatre, isikhumbuzo sakhe singakahanjiswa eNyathi lapho azangcwatshwa khona. Ubhubhe ngeviki ephelileyo. Kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uBhekani Dube.
Ngithule nje ngidla amathambo engqondo, mhla ngigqoma ukufa ngililela na, mhla ugqoma ukufa ngokukhalela na, nxa sidlala izithende ziphika ngomadinga nomuzi. UThomas Nyeye bayahlupha yini? Uthi bayazi ukuthi satshela nengcenca o uyadela wathi ukungazi ufana lokufa.
Sanibonani balaleli bomsakazo weStudio 7, likhuluma loBhekani Dube oyinzalo yaseJolojo. UBhekani Dube ungumlobi wamabhuku esiNdebele lawesiNgisi, awesilungu kumbe awesikhiwa. Emabhukwini ke bese ngishicilele laba linye lesiNdebele elithi Umuzi Wexhephu, kanti lesikhiwa ngishicilele laba linye elithi My Painful Secret. Akhona amabhuku esengiwabhalile aphela, usasweleka nje isikhathi sokuthi ngiwachicilele.
Namhla okhathi imizi sebeselese, mina lawe sesiyizithupha sesinje, ngabazi ukuthi eyomndeni kayingenwa. LuYesu usuku lapho bazothi kuwe akasekho umfoweni, lalivele lisenza
nje. Endimeni yezomculo, njengobana ngingumlobi phinde ibe yimbongi, endimeni yezomculo ngingene ngesizathu sokuthi abantu bakithi sokubathatha isikhathi ukuthi bafunde amabhuku kumbe babale amabhuku osingathi ama-hard copies. Sebejwayele isimanje manje sokubala emafonini, kuma-WhatsApp, la ku-inthanethi. Ngakho-ke lo mculo bayawuthanda ukuthi bawuthathe ku-inthanethi. Ngikhethe-ke ukuthi kungcono ngithathe izinkondlo zami ngizifake amachacho, ngizifake la mazwi alolongekileyo ukuze imizwa yami njengembongi ifinyelele kuyo wonke umuntu.
ukudlulelana kanti alazi ukuthi abantwana besimba bahamba belandelana na umhla uzokwazi ukuthi umuntu ngumalwane ephenduka uyakulahlisa okwenyongo yenyathi usalusingisima yedwa njengelanga
emkhakheni wezemculo-ke ngingene umnyaka ophelele ngo-2020 lapho engijawe khona unembeza ngesifo lesi esikhona ise-COVID-19 ngasenzifika ngenze idlalati elizathinta yona i-COVID-19 ikhona-ke i-track number 5 ekhuluma ngayo i-COVID-19 nginama-albhamu amabili esengwenzile ethi Jwane engenze umnyaka opheleleyo lethi Ngiyabuza engenze kuyona lo mnyaka. Ngiyatholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana Facebook ne-Twitter njengobhekani Dube the Poet. Ngiyabonga.
Sikhuba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisayo ngokhipstool.